abanye abanyathela ngabantwana. Oh, makhiwe inothile sipomoni esikama mina bakayifola bengiyabaphendula kodwa ngibo mina bakayifola bengiyabaphendula kodwa ngibo mina bakayifola bengiyabaphendula kodwa ngibo mina bakayifola bengiyabaphendula kodwa ngibo.
Vela wena kala zizizwe uyi lomeli banzi wolitel ngathola kalima kuvela wena kala zizizwe uyi ndoni yamanze makuvela wena kala zizizwe uli lomeli banzi wolitel ngathola kalima kuvela wena kala zizizwe Isikoloza nawe ukuhlebenda lo maye wamuse Isikoloza nawe ukuhlebenda lo maye wamuse Emanwa se
Emanwa muse
wa
Vela wena kala zizizwe uyi lomeli banzi kolitel ngathola kalima kuvela wena kala zizizwe uyi ndoni yamanze makuvela wena kala zizizwe uli lomeli banzi kolitel ngathola kalima kuvela wena kala zizizwe Isikoloza nawe